siyabonga Sandra Locree silichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 26 ngonhlolanja 2015 silithulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke umthetho thina sesilibopha, sesilinika ichaji. Ichaji yakhona ngeyokuthi lina lalihamba okungekho emthethweni njalo libuthanisa abantu okungekho emthethweni. Lina liyi-political organization. Ngase ngimbuza ukuthi kanti kungaphi kulotshwe ngaphi.
Amapolisa abuzisise iziphathamandla zebandla le-MDC Renewal Team umnumzana Reggie Moyo lonkosazana Rita Ndlovu ngomhlangano wokumanyanisa leli bandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube oza kwenziwa ngempela viki.
And so it's very dependent on rainfall.
Abalimi emaphandleni bathola isivuno esiphansi ngoba imisebenzi yabo beyenza bethembe hathi izulu elinayo kuphela kodwa lokuba lina lilinengi okunganani lokuthi lina kanjani.
Inhlanganiso eziphathisana leZimbabwe emsebenzini yentuthuko zithi kumele abalimi baguqule indlela abalima ngayo hathi ukuthembela izulu elinayo kuphela sikhathi sonke. Kodwa basebenzise indlela zakulezi nsuku zokulima ngokuthelezela.
Induna abalisa labosobhoko esabelweni sezansi emandebeleni bathi kuzaba lendlala emangalisayo lonyaka eMatopo leGwanda ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapolisa abuzisise iziphathamandla zebandla le-MDCT Renewal Team umnumzana Reggie Moyo lonkosazana Rita Ndlovu ngomhlangano wokumanyanisa leli bandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube oza kwenziwa ngempela viki enkundleni ye-Stanley Square emakhokhoba koBulawayo. Ababili laba babuzisiswe kwesikhatshana lanxa umhlangano lo waphiwa imvumo ngamapolisa. Amapolisa athi balicala lokufuna ukwenza umhlangano ongela mvumo ngalokho kumele babuyele kusasa enkambeni yamapholisa. Umoya utshele iStudio 7 ukuthi uphinde wabuzisiswa ngohlelo abalwenze ngomvulo olokupha abantu amagwaliba alembiko yomhlangano lo.
Siyefika ngikhona ngale sabona ubaba othiwa ngithi Detective Assistant Inspector Moyo. Wafika wasivulela iphosa wathi hayi bantu benkosi. Ngilibizile lapha kodwa hayi kangilibizelanga ukuthi sizodlala. Ngilibizele ukuthi sizosebenza. Likhanya lina ngemande la organizer an unsanctioned procession. Lahamba linika abantu ama-flyers edorobheni kungekho emthethweni lingasitshelanga. Yikho ke umthetho thina sesilibopha sesilinika i-charge. Ichaji yakhona ngeyokuthi lina lalihamba okungekho emthethweni njalo libuthanisa abantu okungekho emthethweni. Lina liyi-political organization. Ngase ngimbuza ukuthi kanti kungaphi kulotshwe ngaphi khonokho. Wase sithi kulotshwe kuphosa. Ngase sithi hayi iphosa leyi ayisiyo singayisebenzisa kathesi ngoba kule constitution entsha. Wase sithi yena hayi thina kasiku yini lokho kwe-constitution entsha thina sisebenza ngalowo umthetho okhona i-act. Ngaso sithi hawu i-constitution anti ivele iyingqwele ye-act ayi wakhanya esala sibili.
Manje ngokubona kwakho umhlangano uzaqhubekela phambili na kumbe sekuyamele liqale liqedelane la mapolisa?
Bona bebethi aluba ngaka sibuyanga bebezavela bevala umhlangano kusho ukuthi bekuyinangubona kungokuyo kwekuyizinto nje akade bezama ukudinga isizathu sokuthi basivalele umhlangano wethu ngoba umhlangano wabantu bawufuna, umhlangano wabantu bayasebenza, umhlangano uqhubekela phambili kasibuyele emuva lakho esesikwenza kathethi sesifuna ukuthi sitshengisele iZANU-PF ukuthi singabantu abacabangayo nxa isithi singabantu ababuyele emuva hatshi bayazisomela thina kwemhlangano siqhubekela lawo phambili njalo amalungiselelo omhlangano asephambili kakhulu ngikhuluma nje kathesi ngisuka kathesi sengisiya komunye umhlangano ukuthi siyelungiselela
umnumzana Reggie Moyo isiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team obexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 okobulawayo sizahluzisisa ngokumanyana kwamacele amabili e-MDC la edabeni lwethu esilalo esigabeni sesibili salolu daba.
Inhlanganiso eziphathisa eZimbabwe emsebenzini yentuthuko zithi kumele abalimi baguqule indlela abalima ngayo bengaze bathemba izulu elinayo kuphela sikhathi sonke kodwa basebenzise ezinye indlela ezifana lokuthelezela. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emkhosini owenziwe zinhlanganiso zomanyano wenhlanganiso yamazwe omhlaba eye-United Nations lamhle Harare wokuphiwa kwezicoco kuntatheli zindaba ezanelise kuloba indaba eziphezu kwentuthuko ezilohlonzi njalo wenzelwe emahofisini e-UN Information Center. Emazini akhe ngemva kokunikezwa kwentatheli zindaba izicoco zokuloba ngezentuthuko okubalisa imisebenzi yezokulima elizweni, umqondisi wehofisi ye-Food and Agricultural Organization FAO umnumzana Aubrey Harris uveze udubo ilizwe libhekane lalo lokuthembela emanzini atholakala ngokuna kwezulu kuphela emsebenzini yezokulima okusuka kubangele ukwehla kwesivuno.
They are smallholder farmers. The productivity is low. It's very dependent on rainfall.
Abalimi emaphandleni bathola isivuno esiphansi ngoba imisebenzi yabo beyenza bethembe hathi izulu elinayo kuphela kodwa lokuba lina lilinengi okunganani lokuthi lina kanjani.
Sekukhulunywa ngenhloso yalomncintiswano wentatheli zindaba eziloba okuphathelene lentuthuko yelizwe kunhlangothi ezehlukeneyo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ze-United Nations kuleli, umnumzana Bisho Paraju utshengise ukukhathazeka ngendlela zichiywa ngayo ngaphandle lezindaba zentuthuko yelizwe. Wakhuthaza njalo intatheli zindaba uParaju ukuba zilobe indaba eziphezu kwentuthuko yelizwe ngoba ziqakathekile lazo njengezombusazwe. Abe-UN laba bathi basungulele sisicoco ngenhloso yokukhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe indaba eziphathelene lentuthuko yelizwe ukuze kuhambelane lenhlelo eziqakathekiswa yilo manyano phansi kweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework ZUNDAF. Intatheli zindaba ethole umvuzo wokuqala wokuloba kakuhle ngezentuthuko nguNelson Jenga wephephandaba leFinancial Gazette, elandelwa nguSidney Kawaza wephephandaba leHerald, uObey Martin Manaiti weNewsday leStandard, uVictoria Mtomba wephephandaba leNewsday, loClayton Masekesa wephephandaba leZimbabwean. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zakwaBulawayo zithi inkampani egaya amandla kagesi kayikhangelisise icebo lokusebenzisa amandla elanga i-solar energy ngoba iyehluleka ukunika abantu amandla abawadingayo lanxa nje belokhu bebhadaliswa imali ephezulu wona amagesi ecitshwa njalo nje. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa nje inkampani yezesa yaletha uhlelo lokuthi abantu bathenge amandla kagetsi bengakawasebenzisi, lokhu kwakuqedanga udaba lokuchithwa kwawo njalo nje i-load shedding. Izakhamizi zithi kungaba ngumqondo omuhle ukuthi inkampani isebenzise amandla elanga isola ngoba ivele isehluleka ukugaya amandla aneleyo ngentengo eneliswa izakhamizi. Inkampani le yona ithi izakhamizi zivele yazenelisa ukubhadala ngoba zilezikwelede eziningi ezivela kuminyaka kuqala ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe. izesa ithi kungabhadali kwezakhamizi yikho sokwenza ehluleke ukubhadala izisebenzi zayo. Inkampani le iphakathi kwenkinga yokuthi ibhadale izisebenzi imali eyizigidi eziphezu kwamakhulu amadola i-117 million eholo eyikweleta izisebenzi. Okhangela ukusetshenziswa kwemali kunkampani le, umnumzana Eliab Chikwenere uthi ukuze kubhadalwe imali kusho ukuthi bakhweze inhlawulo yamandla kagetsi ngesithupha ekhulwini i-6% okulakho ukukhama izakhamizi. Unkosikazi Regina Ncube, isakhamuzi emzini wempophoma kobulawayo, uthi vele kungakhulunywa ngokukhweza inhlawulo yamagetsi ngoba bavele baphakathi kwezikwelede ngalinkampani. Uthi abantu behluleka ukubhadala ngenxa yenhlawulo evele iphezulu.
Khonapha nje vele inhliziyo ngibalindele ukuthi anytime babo yasebezocitsha. Njalo manxa sebecitshile sebeyifuna iyonke. Akusaleli ngitsho lona isenti ngaphandle, bayifuna iyonke. Manje ukuthi uyihlanganise $500 nginje so akuyinto enzima kakhulu.
Umnumzana Onias Gumede, isakhamuzi njalo, uthi izesa ayikhangelisise udaba lokusetshenziswa kwamandla elanga ukuphathisa izakhamizi esezikhathele ngokucithelwa njalo nje osokubabulalele impahla. Wengeze esithi izikhathi zokucithwa zisalandelwa, okutsho ukuthi amagetsi ayahamba kungalindelwe, kuthi lapho impahla isiwonakele uyiswe lelale kungelancedo olutholayo.
Impahla zethu seziphelele ezindlini, mina ngile fridge le TV eyachiswa ngamagetsi. Ngahamba kuzesa ngisithi ngiyekhuluma ngaphosela kule office la kuleya angaze ngacina ngiyekele. So sile nhlupho eziningi ezinjengazonezo.
Esinye njalo isakhamuzi se-Esgodini, unkosikazi Melta Mleya, uthi izikwelede zabo seziqalile ukukhwela njalo ngoba abantu bengela mali yokubhadala. Uthi abantu sebeke bathengisa izifuyo ngeminyaka edluleyo ngenxa yezikwelede kulandela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe asebesesaba ukuthi kuyaphinda kudingeke bathengise ezinye.
Lapho esivela khona kulabanye esikubiza kuthiwa 1000 United States dollars. Abantu bathengisile izinkomo zabo ngoba abantu sebajayele ukuhlala belamagetsi, so kunzima ukuthi umuntu ahlale ngelagetsi. So ubona kungcono ukuthi athengise inkomo ahambe ebhadale imali yezesa leniyayo yena abesale sengasela sifuyo.
Inkampani yezesa ibivele ifuna ukukhweza inhlawulo yamagetsi nyakenye kwala ugatsha oluyiphetheyo. Ithi nxa ingakhwezanga ingenelisa kuphela ukubhadala isikwelede sezisebenzi izigidi ezingama-20 lanye amadola i-$21 million, hathi yonke i-$117 million. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Inhlanganiso ebona ngokulimukisa uzulu ngezokudla e-Famine Early Warning Systems Network, i-FuseNet, ithi lanxa umumo wezokudla eZimbabwe uthembisa, kwezinye indawo umumo omubi njalo awuthembisi. I-FuseNet ithi lumumo okhangelelwe ukonakala kakhulu ngenyanga kaNhlangula ngenxa yokunganiki kuhle kwezulu. Kodwa ithi nxa lingana ngemfanelo izulu kwezinye izigaba zelizwe, umumo uzaba nganeno. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lonyaka indlala ikhanya imbi kakhulu emazweni asezwekazi awezansi kwezwekazi le-Afrika.
Umumo walonyaka Chris awumuhle ngoba ngasithi siya nanzelela lapha ikakhulu eMzantsi Afrika indawo ezithenjiweyo ukuthi izona ezilima umumo kuse Free State lase Northwest. Indawo zakhona lezo ayizulu zalithola sibili ekuqaleni kwesizini, kodwa amabele athe sefika mebhekolo lomuntu izulu lanyamalala aze atsha aphela. So ke ngamanye amagama ilokhu zeni isivune besisikhangelele hayi asoze sisithole. So kutsho ukuthi abantu abathembele eSouth Africa ukuthi maybe South Africa yiyo ezayenza eza supplier umumo kuzaba nzima lonyaka, ngoba ngibona ngani i-surplus ebekhona ngonyaka ophelile, ngoba ukhumbule last year sikele 14.4 million tons I think lapha eSouth Africa. Lonyaka ngibona ukuthi sizoyithola isivuno esingako.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ngani zikhona yini indawo ezizavuna okungconywana?
Zikhona kodwa kaziziningi, ngoba mangithi ngiyakhangela ikakhulu lapha eMzantsi Afrika uzathola indawo ezinjengabo Mpumalanga zona singathi kuyi 50-50, ezinye zizathola ezinye soze zithole. Kodwa nxa uthi uyakhangela futhi kobo Eastern Cape, bonake ayabazange baba lohlupho lwezulu. Kodwa kwelakithi eZimbabwe ngithi eCholocho sike saba lama flood earlier, so lakhona ke akusoze kube yi-season esiyijwayeleyo Chris, ngoba if you have ama floods uba le result efana lomuntu ongazange wathola izulu ngoba sozuvunele. So yisimo esibi kakhulu. Uma ngifunda lapha Chris, bangitshela ukuthi isivuno se-South Africa singafika at 9.6 million tons. Ukhumbule ukuthi last year besiyi 14.4 million. So that's the loss abantu abayikhangeleleyo lonyaka.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese-South Africa.
Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ubudlelwano phakathi kwabomama abasebenza ezindlini labaqhathi babo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Imbiko ephuma ezindabeni iveza ukuthi selisaziwa igama lelunga leqembu lamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS elivame ukuphuma emfanekisweni yeminengi yamavidiyo equma amakhanda abantu ababe bethunjiwe kwele Syria. Abangane bakaMohamed Emwazi babikwa besithi baleqiniso lokuthi nguye obizwa ngokuthi nguJihad John, ibizo elivame ukuzwakala njengomuntu owazalelwa kweleNgilandi.
ELeRussia lixwayisa amazwe angentshonalanga ukuthi ukwethusela ukulijezisa kwezenotho akusoze kuncede ngalutho ngoba kutshengisa ukuthi amazwe la awala sifiso sokugcwalisa isivumelwano sokukhulumisana umlotha kwele Ukraine. Elemelika lamanye amazwe aweEurope ahlezi esethusela ukujezisa eleRussia lingaqhubeka lisekela elinye icele labalwisanayo kwele Ukraine.
Inhlanganiso ye-African Union ithi iyakwazi ukuthi kule mbiko eyaphumayo yababeqoqa ukubulala unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma, umgcini sihlalo we-AU Commission ngomnyaka ka-2012. Lokhu kuphuma engwalweni ezasiwa ngudlu kuntatheli zindaba ze-Al Jazeera kanye lephephandaba le-The Guardian.
Induna abalisa labo sobhuku esabelweni seZansi yemandebeleni babika ukuthi kuzaba lendlala emangalisayo lonyaka eMatopo leGwanda ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Abakhulumele Studio 7 bathi izulu lokhu lagcina ukuna ngompalakazi osokwenze ukuthi amabele ache emasimini. Bathi sokulobhoqo emasimini lapho osokutshe khona amabele agoqela amathanga, inyawuthi, umumbu lokunye okulinywa ngabaningi kungathelelwa ngamanzi akhiwa empompini. Omunye wabakhala ngokutsha kwamabele emasimini yinduna uMasuku weMatopo otshele uKipsto weStudio 7 ukuthi indlala yalonyaka ikhangelelwe ukuthi iza kwedlula eyomnyaka ka-1947 eyabulala abantu makhaza lezifuyo eziningi.
Kuhamba njani yenduna kula ngapho?
Izilukaligunthe sokuyilanga lithisile amabele asethile okutheqhuka ezindla sokungavela kuthela lithi inkumo kusebahlangeni.
So-ke singathi-ke izulu lagcina nini ukuna khona ngapho?
Icile ngoDisemba, izilela kakhulu kuba ngoDisemba ekupheleni kwaDisemba.
Selike lakubona yini khonokhu nduna kusenzakala?
Kwagcina ngo-1947.
Ye, akuchasisele uzulu ukuthi ngo-1947 kwakume njani nduna?
Amasikomithi yonika abantu ukudla, amasikomithi administrator abantu ukudla.
Kwenziwani manje nxa kunje ndunankulu, njalo konke lokhu kubangelwa kuyini?
Abantu sebalahla amasiko abo, amasiko asaqhutshwa ngendlela, abasahambisa amasiko kuhle. Siyakwazi ukuthi xa kuthiwa amasiko kulizelo lizelo kuze kuyeqaliswa ngo-August ukuthi kwavunwa yikho kuqaliswa ke okwakusenziwe izamasiko kuphekwa amatshwala kugidwa ejabulelayo kwabakuzuza emasimini kuhamba kusiyabikwa okwabakuzuzile izulu lalisina sasingakwazi thina ukuthi izulu ukuthi inkosazane ijaye umuntu inkosazane yayisidlisidlala khathesi izulu lalisina liqeda abantu kuyini kulokhu asikwazi thina lokho
pho kulungiswa njani Nduna Masuku.
Abadala ababekwazani sebabhubha abadala bahamba nolwazi lwabo ulungiswa abadala amaxhegu kuyabhiwa amatshwala sokufekwa izitshwala khona legangeni kudliwa kugeza khona emfulini amatshwala kuthiwa bageze khona legangeni kudliwa khona kathi sakusekho
so-ke lani alizange likudobhe ukuthi kuhanjiswa njani azange lithole kancane
ya abantu abadala izinto zabo babeliqetshela yalibona ngezenzo libuthi imizimi wonke ibuthi uyihanjiswe khona le emfuleni emkhulu lisageza khona le lisidla khona le seliyabuya ke lekhokhelwe izalukazi lamagqiku linganyemukule mva yalingakhangile mva yavele ikhangile mva selingene yikhaya ngasendlela lapha yalingakhangile mva yalikhangile ukuphela phambili.
Leo yinduna uMasuku weMatopo esabelweni seMathebeleni South obekhuluma le Studio 7.
Ibandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncubele leMTC Renewal aza kwenza umhlangano omkhulu ngesonto kobulawayo. Umbuzo omkhulu ungothi kambe umanyano lo uzaphumelela na? Lanxa amabandla la esithi umanyano lo uzaphumelela, abanye bathi ngembali yokuxexebuka njalo nje kweMTC akulaqiniso lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDr. Brilliant Mhlanga, lelunga le-Renewal umnumzana Albert Mhlanga, olilunga njalo letale lephalamende. Umnumzana Albert Mhlanga usungule ingxoxo.
Khuluma nje bese ku-ground kuyakhanya sibili ukuthi hayi ngendlela abantu bakobulayo abathabe ngaso, bathabe kakhulu sibili ukuthi into enkulu. Basho thine awuthi sasisebenza lotswangirayi sasingaboni, sezisabona sibili ukuthi hayi utswangirayi yindoda njengalandeli ama-principles e-party. Kodwa nje sasikwazi sengxenye kunze kwenye ilanga kuzadidleka utswangirayi. Hayi okwakhathesi usebheda sibili ubaba utswangirayi njengoba lizwa nje ukuthi ngemzini nje uxotshiwe ngunkosikazi kutho ukuthi umehlulo kwelizwe kwaphinda kwamehlula nasemzini wakhe.
Dokotela Mhlanga, ubona njani lo manyano?
Okokuqala ngifisa ukuba tshayela ihlombe ngabazama ukukwenza umhlanga labo Professor Ncube labakatendayibithi. Ngibona ngani vele into eqakathekileyo elizweni laseZimbabwe ukuthi nga abantu bamabandla wonke abengamanyana ukwenzela ukuthi banelise ukulwisa izani ukuze bayikhuphe embusweni. Nxa bengakwenzanga khonokho izani izahlala i-survivor on the divide and rule. But siyakwazi ukuthi akuso umsebenzi olula ngoba nakhu njwane umhlanga esithela nje imibuzo elokhu ikhona ukuthi ngubani ozaba yinkokheli yento le, ezaba yinkokheli yento le i-principle yabekade yabifakwe phansi yabe yi-principle bani. Ngoba siyanazi iqiniso lokuthi eZimbabwe kulokuthi kukhona engingakuthi phecelezi ngithi i-elephant in the room that endebele obviously is not seen as capable of being a president. Not that Ndebele cannot be a president, Ndebele can be a president, but the problem is that he unsaid open secret rather ukuthi uMdebele ngalafabelo sezombusazwe eZimbabwe ukuthi abe inkokheli engathatha ilizwe lithongamela. Yikho khonapho kule problem khona. So umbuzo okhona ukuthi laba bantu xa bethi bayamanyana ngubani ozafakwa? Sizabona futhi ukufaka umuntu ovele eHarare kunje ukuthi ukufaka uTendai kumbe ukufaka omunye wabo. Yilo uhlupho olukhona.
Baba Mhlanga MP, lizalo uphatha njani udaba lwenkokheli lapha olukhulunywa ngudokotela Mhlanga? Ngoba sesike sezwa ukuthi sokuqalisile ukufuqana kubangwa izikhundla khonapho.
Njengoba ngike ngathi ukuthi uhambo lolu lube lude luyiprocess, into enginanzelelayo lizananzelela layo uyakwazi uBrilliant ukuphile lapha eZimbabwe ukuthi sike sabuswa wonke umuntu othiwa yilida ulo hlupho uSisili Rhodes wako wabusa ilizwe leli wazi walibiza la wathi iRhodesia ngesifongo sana. Kathesi silo Mgabe uRobert Gabriel Mgabe liyakwazi ukuthi yonke into okhuluma ngayo eZimbabwe kufanele kube ngumgabe phakathi. Nga kungenzeka ukuthi inkosi imthathe namhla umgabe abezano PF bayiswela ileader kabasoze bayithole. Uyakunanzelela kakhulu ngokuthi phakathi kokubekwa kobomnankagwa labompoko kuthethe iminyaka umgabe kumthethe iminyaka ukuthi aze abakhethe. Nakathi esikakukakhanya ukuthi ozathatha phakathi kaumgabe echiya ngubani. Ngenxa yokuthi wonke abakhokheli kufanele kube lesibongo. Ungakhangela la uTswangirai sibe la isebenza laye kwaze kwabeka iparty isibongo sakhe ukuthi nguTswangirai. Yikho ke thina labo Watchmen labo babuspaper labo godela omoyo sihlale phansi sathi kasikhangeli ileader but sikhangela esikuthi yileadership abantu abagoqela koneko ukuthi ngobani phakathi kwalowo asikakhethi njengoba sitsho silabo baba uWatchmen nguyosibambeleyo loHoland basibambele sicaca ukuthi hayi kabe sibo president kathesi basibambele in positions of president. Kodwa kuzafika ilanga lapho esizakhetha upresident siyi leadership kasi safuni ibizo ibizotwa le iphathi kabani le iphathi kabani sesifuna umuntu esivumelanayo ukuthi lo engasikhokhela okwesikhathi kodwa engasikhokhela iphathi ingabi lebizo lakhe.
Dokotela Mhlanga, ngiyazi balalele abe MTC kancube labe renewal ukuze iphumelele linto kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Into le iphumelele Ntunga into eqhakathekileyo ukuthi abantu laba abakancube la labaka Tendai kuqhakathekile ukuthi babekwazi ukuthi in everything that they are going to do into ezabe bagayida kube lama principles are very clear abazawahlonipha. Okokuqala kumele bona bengama leaders bazihloniphe bahloniphe nabantu ngoba ayilida ivele ebantwini.
Mhlanga MP akuyiqibe
abasekeli bebandla likancube ngibaxwayisa ukuthi bangakhangeli ukuthi ozabakhokhela mbani kodwa bona bayakwazi ukuthi uzabakonsulta sibonisane ukuthi kathi ozasikhokhela mbani ngoba wonke umuntu uyinkokheli phela oyabe ngupresident nje esikhona ukuthi asikhokhele kodwa sonke singabakhokheli sebekwazi njalo ukuthi xa sihlangana laphana asihlangani lokho izalo lezapho.
Dokotela Mhlanga akuyiphethe.
Hayi no, siyababongela abafowethu umlando abathe bawuthatha lesinqumo asebesithethe. Yinto eqakathekileyo. Bengicela ukuthi nga abantu belizwe laseZimbabwe jikelele lo mthwakazi wonke ungabelekelela imizamo yabo le. Sibone ukuthi kungayiwa ngapi. Kodwa bengicela ukuthi nga kusenza bangamikhonapho. Kaba extend isandla sabo lesi somanyano la ku Love Mo Maduku. Kwenza ukuthi inhlanganiso zonke lezi zanele ukuthi zimanyane.
Umnumzana Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lelunga leMTC Renewal. Umnumzana Albert Mhlanga olelunga njalo letale lePhalamende. Ayike kwanele okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo walivalelisayo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga.